Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 8 kumpalakazi 2021. Igama ngontungameli Nkomo. Kwezihamba phambili. Kubhubhe abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezine 4031 belomkhuhlane lo. Uhulumende uthi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 bazakwaliswa ukugada amabhasi lemijova. Ibandla leZANU-PF lithi lithola usekelo olunengi kwabatsha abagoqela besifazana abaziwa ngokuthi ngama-slay queens. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala bedlula inkulungwane ezine 4031 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebebulewe yilolu bhubhane laya ku-4718. Ugatsha lwezempilakahle luthi abaphethwe yilumkhuhlane sikhuluma nje isebe 11,908. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela i-coronavirus izolo njalo bangu-14,334. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezingamashumi amabili 18,587. Ukukhwela kwenani labatholakala belomkhuhlane lo kuza ngesikhathi uhulumende esithi abantu abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 bazakwaliswa ukugada izimota ezithwala uzulu ezigoqela amakhombi lamabhasi. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutsangwa ngemva komhlangano wabaphathintambo izolo. Lanxa engatshongo ukuthi umlayo lo uzaqala ukusebenza nini, uMutsangwa uthe siyeza isikhathi. Wengeze wathi uhulumende uzasungula indawo zokuhlabela uzulu lijekiseni ezilindweni zamabhasi ukwenzela labo abalokhe bengakahlatshwa abayabe befuna ukugada. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Kungabe kuliqhinga elingaphathisa ukuthi abantu bakhuthazwe ukuthi bayehlaba bavikele umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kumele sikuqaphele ukuthi abantu balamalungelo abo. Kuzafika esikhathini sokuthi abanye bale besitsho ukuthi bona balelungelo lokuthi banakekele imizimba yabo. Kodwa-ke thina siyakhuthaza ukuthi abantu bahambe bayehlaba. Njalo siyakwazi ukuthi imithi elizweni leZimbabwe kayikeneli wonke umuntu. Ngalokho-ke kungaba nzima ukuthi ubambe umuntu ngamandla ukuthi ayehlaba kanti ibe le mithi yakhona ayikeneli ngokugcweleyo.
Ukusungulwa kwendawo zokuhlabela abantu ezilindweni zamabhasi lamakhombi okukhulunywa nguhulumende ubona kusebenza yini?
Okokuqala ukuthi izindawo lapho kugadela khona abantu zinengi kakhulu. Emalokitshini sisuke emalokitshini abanjwe ngamawadi angu-29. Kambe ukuthi kungenza yini ukuthi koBulawayo zibe khona lezo ndawo wonke umuntu lapha ade gadela khona kuthiwe uzahlola ukuthi engabe ehlabile kumbe engahlabanga. Ngifake umzekeliso, nxa ngimisa umchova ngizihambela ngendlela kumbe ngihamba ngomasiye phambili, kambe ukuthi lapho emisa khona umchova kungabe kulo muntu oyabe emele ukuthi ngihlabe yini kumbe lezo zindawo kuyazo zindawo indawo nje ezisedolobheni phakathi esidikidikini lakiwa ama-terminus lawa nje avamileyo lapho kuma khona uzuko laba abagada ama-onda fithi bona kambe ukuthi bazabe kule ndawo lapho abahlatshwa khona yini kumbe kulo muntu omelele ukuthi ama-onda fithi ajibilika lapha bese bahlaba yini konke leyo yimizamo esibona ngazanithiwa iyisifiso esihle kodwa kunxa sesibuya-ke phansi ku-ground kungaba nzima ukuthi i-implimente kumbe kwenzakale ngenxa yokuthi izindawo lapho abantu abagadela khona ikakhulu nxa sikhuluma ngokugadelwa khona nxa sisedorobheni sisuke emalokithini siyemalokithini zindawo ezijiyeneyo kakhulu kuzahamba njani umuntu ophansi ecawuna jena letsholotsho umuntu ophansi kosikhobokhobo umuntu ophansi le etshelanyemba kambe ukuthi lakho kuyabe bekhona abantu ababalindileyo ezilindweni ngaphansi kwemthunzi yamachabela lamagonte bangabe bekhona yini abantu abazabahlaba thina sibona ngazanithiwa-ke konke lokho yizifiso ezinhle kodwa-ke ukuthi kwenzakale kuzaba nzima
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka ephakathi kwe-16 lengu-17 lona luhamba njani liyababona yini behlatshwa
uhlelo lolo soluqalisile ikakhulu ezikolo lapho kulabafundi khona abaqotshwana bebanga eliphezulu kancane labe singathi ngama-A-level yibo abangazanithiwa bahamba phambili nxa kusithi kuyahlatshwa bayafika-ke abezempilakahle babacele ezikolo khonaphana babahlabele khonaphana emaklasini kumbe eklasini ethize yabe ikhethiwe luhlelo oluqhubekayo abafundi kunganto abalwemukela kuhle kodwa laba sebethe baphuma ezikolo angikakubonisisi ukuthi kuhamba njani ngoba angikababoni besemagrosa kumbe bengaphansi kwezihlahla behlaba labo bantu emalokithini kodwa sezingengakunanzelela ukuthi ezikolo bayangena sibili basebenzisana logatsha lukahulumende olukhangele ngezemfundo ukuthi basondele ezikolo bathagethe laba abantwana abasafundi kakhulu abafundi A-level uhlelo oluqhubekayo so far sibona ngantwa kuqhubeka kuhle njalo labafundi abaningi bayakujabulela ukuthi labo bazafikelela luhlelo oluqhubekayo sibili ukuthi siyalukhuthaza ukuthi kubekele phambili labazali bakhuthaza abantwana ukuthi bahlatshwe bavikele omicron lo osengenile elizweni kukhanya ngazantiwa uyi-silent assassin ubulala ethule njalo esikhathini esiningi uthi ungabona uzubona izibonakaliso zangikhona uvele uyabusulimele emzimbeni yikho-ke siyakhuthaza ukuthi laba abasesibangeni sokuthi bahlabe bahlabe labanye abadala balokhu bethandabuza ukuhlaba kabahlabe ngoba umkhuhlane lo uyingozi njalo ukhona usesekhona kwesikhathi eside
Umnumzana Thembelani Dube ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso emela intatheli sindaba iYoung Journalists Association ithi iyathokoza ngokulahlwa kwamacala okuphehla uDlakela abeseteswa intatheli sindaba uHopewell Chingono. Amacala la achithwe inkantolo yeHigh Court kuthange isithi abatshutshisi behlulekile ukuvesa ukuthi uChingono wephula uphi umthetho lokuthi wakwenza ngandlela bani. Sixoxele umkhokheli walenhlanganiso uLeo Munende.
Njengenhlanganiso thina sithi vele uphulo wayengela ecala kwakuyikudlalisa isikhathi kwakuyikumethusela lokwethusela abanye lokwethusela ezinye intathela izindaba ezingabe zilombono ofana lowakhe babengafuni sikukhiphe babengafuni sikubhale babengafuni sikukhulume yikho lokhu kwakusenzakala kuwophoshingono idale lenze into elunge kakhulu kodwa lalo idale liphuze kakhulu ngoba udaba lolu solulomnyaka lenyanga phezulu lukhona lelungenziwanga lutho
Likhala ngokuhlukuluzwa kodwa uhulumende uthi intatheli zindaba sezisebenza zikhululekile ngoba soweyesula imithetho efana le-IPA lephosa. Ungathini ngalokho?
Ukukhishwa kwemithetho efana le-IPA akutsho lutho. Ungakhayela ngathi lesi sikelo sombuso esiqine kakhulu esingathi thina sigcina amalungelo wonke sikhuthaza uhulumende ukuthi ehloniphe amalungelo ethu wonke kodwa akwenziwa lokho. So ukuthi umthetho awukho kumbe isikelo sinjani awuncedi ngoba esiwubonayo ukuthi amapholisa lamasosha awusasebenzi phakathi kwemithetho sebesenza intando sebesitshaya sebesethusela bethunywa ngabadala. kudala ethunywa abakhokheli belizwe so akutsho lutho lokho umbuso lo ka mnumzana Emmerson Mnangagwa uyazifananela lo ka Moyi u Robert Mugabe undaba lezi zokusebenza kwentatha lezindaba
ukuze ilizwe lifike kuzinga lokuthi ilani njengentatheli zindaba selisuthiseka selisithi hayi ingempela sisebenza sikhululekile akula kuhlukuluswa kuyini elingafuna ukubona kusenziwa
sifisa ukubona uhulumende ezikhipha endabeni lezi ezokusakaza ezikhipha ezimpepers ezikhipha ezBC besebenze bezimele sifisa ukuthi efundise amapolice akhe amasocha akhe amaseyo ukuthi ehloniphe intatheli izindaba lomsebenzi waso sifisa njalo ukuthi evule ukusakaza elizweni evumele wonke olemali olemtshina yokusakaza ezisakazile ngihluleka sezedlulekile ukuthi lathi sithuthuke elizweni ehloniphe njalo amalungelo ethu ngoba esiubonayo ukuthi abantu abaningi ikakhulu izisebenzi zakhe azibona ingane intatheli izindaba azilandaba la kodwa zingakwazi ukuthi hayi ukuthi kube lokuthuthuka yithi esiyabe sifuqa lathi sibhala ukuthi ilizwe liyephambili
uLeo Monende ukhokhela inhlanganiso emela intatheli izindaba iYoung Journalists Association. Ibandla lezanu PF lithi lithola amalunga amatsha amanengi abesifazana abasakhulayo abayizicwicwi kala ngokuthi ngama slay queens ngesingisi ngenxa yenhlelo zaleli bandla lokhu kuvezwe umnumzana Joseph Chuma. Lanxa engaba bethanga ngamagama abanye osaziwayo asebephumele egcikeni besithi basekela iZanu PF kobulawayo ngomculi uSandra Ndebele kanye lonkosazana Sipho Masibuko owayeyimodeli njalo oqeqesha amantombazana kulumsebenzi. Nango uChuma exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Usekelo lukhula ngendlela emangalisayo. I was also pleasantly shocked sibili ukuthi sobo lantu bangaka abadinga ngaka asifuna ukujoyina ibandla leZanu PF including even women, you know, the kind of women abana esingabathi ngama slay queens abana ongeke wacabanga ukuthi they want to be associated with politics and stuff like that. Babuya in numbers in droves, they are really coming up. We are seeing young businessmen coming up in numbers in droves. We are seeing ordinary citizens coming up in numbers in droves. So definitely it's exciting. And it's something that I was like, wow, you know, and it's a good thing, it's a good feeling. Kodwa abantu bayasukuma sibili babuya bafuna ujoin iZanu PF ngoba abanye babona into le eZanu PF le it's about ukuthi wena ungakhipha that blanket of hatred esigcwele abantu abaningi ebusweni ugcina ungaboni into eyiyeli iqiniso. There's a lot of development happening being caused by this government of ubaba uEdi Mnangagwa, a lot.
Ungasinika umzekeliso wenhlelo lezi ukuthi ziqhutshwa nguhulumende ezingabe zikhanga abantu.
For example, kangena the perennial issue eGwayishangani, which was mooted in 1912 by the white men. It was never achieved. Come ubaba uMgabe's time, it was never achieved. But look at where it is right now. Just in these 3 years, ubaba uMlangagwa engena officeni, it's so much advanced. And into leyana, can you imagine the green belt it will create from Shangani and Gwayikonangale coming all the way up to Bulawayo, amanzi azaba sekhona kobulawayo lapha ngoba ukuthi industry vuke, you must know that ngamanzi. Ama companies amaningi, the reason why they've closed down is because there's no water and there's no electricity. So once that Gwayishangani dam solves the issue of water, can you imagine the resuscitation of industry? And can you imagine the farming opportunities ezenzakala kubeltwana coming from Shangani kuya all the way, you know, so much irrigation. So we are going to have food security, which is another important issue in any economical sector. Vision 2030 will now be easy to achieve. Once we have food security, once we have got enough water, and then once we have got electricity, look at Iwange, that expansion is almost done now as well. So we will end up having a situation by Silama gets that we need enough and end up having surplus. Look at the roads. They are being done. Most of the roads are actually being repaired as we speak right now. Sibone umasiye phambili ephela lapha emavikini adlulela wana. All these are wonderful things and people that really open eyes and without ukuba lomona. ukona ukangele kuhle uyabona i progress dai abantu laba bazama ukona yeka khuluma kakhulu umuntu angona bathi umsebenzi uyawenza uyazama and these things are exciting and these is izinto ezenzulukona even now untanga abantu hayi but abantu laba into abayenzayo kanye into it makes sense and that's why they are joining.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF ubexoxa le studio 7 ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi uhulumende uphakathi kwemizamo yokuthatha izimota ezatshiywa ngumuyi umnumzana Genius Ginimbi kaDungure ezibalisa iLamborghini leRolls Royce ngoba engazibhatalelanga imithelo ngemfanelo kuZimra ekuzingeniseni elizweni. Isayithi ithi uZulu usekela umkhankaso oqhutshwa ngamalunga ePhalamende okuthi uhulumende esule umthelo we-$50 afuna ukuhlawulisa abantu abalabo makhalekhukhwini. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Hello, Studio 7. Ngiphana phezulu ewangi. Njani kona ngapho emazweni aphetheya ngapho. Thina ngapha uduwa uphile. Amanzi izulu kalini. Imali ayitholakali. Vele akulanto noma eyodwa nje ihamba. Konke ukuquma kusiya opposite direction. No. Abantu kasizemene amandla onke. Abantu kabavote ngeqiniso. Hayi khona lokuthi kubelitshelwa manga ngesikhathi sonke. Hayi no.
Ivuka njani balaleli beStudio 7? Livuswa nguNhlanhla Mahlangu ekuthiwana eFrancis Town. Ithi kunjani lapha elikhona? Ngaphi ilanga liyatshisa? Sazi lo nyaka ukuthi kanti uNkulunkulu silahlile yini? Izulu kasiliboni. Ekhaya lapha engizalwa khona emalungu elupane, ngivusa umama uNhlanhla kumaTshivovo. Ngivuse lo nkosikazi wami uMampofana, ngivuse lo mdala wami uNkomo uRJ, ngivuse lo mdala usathulana uNdevula uAfrika Chuma, ngivuse lo malume wami uPaul Ngwenya oyinyanga, ngivuse lo mza wami uJabulani Ngwenya uthanda utshwala. Ngithi livuswa nguNhlanhla wemalungu owakumaTshivovo khona phana koNcube. Ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi uNkulunkulu abe lani izikhathi zonke. Amen.
Yeah, kuStudio 7 ngiyabingelela kubasakazi nakubalaleli. Ngithi nansi indaba kaDisemba iphitiphiti bazali kube nekhaya vele siludubo dubo lwakithi lolo asazi ukuthi lungenziwa njani bazali. Ivoti asazi ukuthi ivoti iyasebenza izosisebenzela na ngoba nabana abantu ngathi ngompetha nje when comes kule zinto zamavoti ungathole ukuthi sebeqedile vele bona ngamavoti ka-2023 izali ifuna ukuthi nawo la abantu esithi besimele nabo bahlakaniphe. Angithi abanye bavele kade basebenza naye izali so kufuze ukuthi behlakaniphe njalo imajority ngapha ngaphandle kwelizwe abantu njalo angeke basuke ngabe bechiya imisebenzi bebhalisele ukuvota phela yonke le minyaka sidla ngapha eMzansi. So uchiya lapho siyabhalisela ukuvota futhi khona ngale. Hayi sesiyi-stress futhi sesiyi-stress njalo abantu sofuza ukuthi ngesikhathi sokuvota begade futhi bebuyele ekhaya bevota. Ambona ukuthi kungakwaniswa abantu abangaki khona lokho. Amboni be mina wami umbono bekuyikuthi khona na angazi bona laba abahola abasiphethe ukuthi kukhona yini abangasizamela khona ukuthi abantu kube lula ukuthi bekwazi ukuyabhalisa emakhaya bekwazi ukuyabhalisa okanye kube nama-polling station khona lapha negedini abantu befike bebhalise kwambana bejike bebuye emsebenzini ngoba ngapha yikho lapho esidla khona phela. Siyabonga ngoba ngiqophile lo ethembisi.
Nani bantu abadala Eh bantu abahle shuwa siyalibonga kakhulu uhlelo lwenza umsebenzi elowenzala uphiwa uNkulunkulu shuwa lina elikhulumayo kuStudio 7 mina engikhulumayo uNcube Max ngiphuma ayelecholojo nzale lecholojo ngibonga shuwa inamba zenu isithethekeli nankwa endanga tathe kuromsigana ngiyabonga kakhulu umsebenzi lowenzayo uNkulunkulu angani ngaliphathise ligcine insuzeni ziyande siyazisizwa into ezini esijene ukusa kwamalanga suku zonke ngoengwa past 8 sihlangana lohlelo leni lisitshela izindaba ezikhona elizweni ngamazwi ngamazwi ajiyeneyo sibonga kakhulu siyezwa sibi lezindaba zamazwi ukuthi ilizwe ngelizwe kuphilwa njani kakhulu kwela Zimbabwe yilo lokuqala lilendlala luloduwa lilamali ligcwele ubuyanga asikwazi shuwa ukuthi tungamile inkomo ukuthi shuwa lokhu sizaphephela ngapi asikwazi izihlobo zethu labangane bafike bachiya kunjalo singazi ukuthi kuzaze kulungeni so hayi nithe ndikhulumise shuwa lapeli hlala khona uNkulunkulu belani apelala khona uNkulunkulu belani elibusise lanini lanini kuze kube phakathi amini yabonga kakhulu tungami inkomo ukubonga kwimisela abanye bona abesebenza labo wonke ethi nto engabakhulumisa inkosi ibabusise
enda ndikorumelisa abasakazi bothe baStudio 7 nabalaleli bothe ndithi prepani ngaye COVID ikubulaya vathu zvino ndithi pangane zimaski na social distancing na sanitizer ikubulaya COVID ndikori apa ndikorera vathu vamatemperandi vakuchiswa uvava ngavathu pambuso ngaye party ya ZANU-PF ikubulaya shango ende ikubulaya shango zvino khoyo Obed Mpofu ndimuthu wamaweshindeveleni zvino ukujera vathu brazi vathu vasindeveleni kojera ngamuthu vasindeveleni brazi zvino vathu vasindeveleni vachise gai vakojera zvithu zvote zvasindeveleni bulawayo vojiya kudzara vathu vashoneni Pembridge vojiya kudzara vathu vashoneni nagai nagai wange nagai nagai vojena zvino richise hani vathu vorina rikuchisa uvava namavhenda akuchisa uvava namasuta akuchisa uvava richise hani shango shangoni ravorina ndiombirai meseji iye panda veife nabone pokemo hati naye wothathiwa asafari na ufana na tri hey voice message ndikombera ripare vasakazi ba Studio 7 ndikombera nda
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Reuters ithi umthethwandaba weMelika wethule isinqumo esivimba umlayo kamongameli Joe Biden obamba izisebenzi zikahulumende wakhe ngamandla ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. I-AP yona ithi kulezibotshwa ezingamatshumi phose amane 38 ezifele engozini yomlilo kwelinye ijele esigabeni seGitega kwele Burundi izolo. Singene kudaba lweMelika. Umongameli waleli lizwe umnumzana Joe Biden ukhulume lomkhokheli wele Russia umnumzana Vladimir Putin okwamahola amabili izolo wamxwayisa ukuthi engalokothi athumele amabutho akhe ukuyangena ngodlame kwele Ukraine. Umbiko wethulwe isigodlo sikaBiden iWhite House uthe uBiden uxwayise uPutin ukuthi engavele enze lokho iMelika labangane bayo baza kwethesa ele Russia izijeziso zenotho baphinde bathathe amanyathelo angavezwanga. Ukukhulumisana phakathi kwababili laba kuza ngesikhathi kulembiko ethi uPutin uqoqa ukuthumela amabutho akhe ukuyahluthuna ele Ukraine alenze ingxenye yeRussia. Umsakazo wakwele Russia RT wona ubike ukuthi uPutin utshele uBiden ukuthi akumelanga umanyano weNATO uthumele izikhali emazweni angcelelane leRussia afana layo iUkraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele incwadi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Kuqakathekile ukuthi sikunanzelele ukuthi lanxa ubaba uBiden ubekhuluma loPutin kodwa ubengakhulumi loPutin, ubekhuluma labangani beMelika, ubekhuluma labantu beMelika. I-foreign policy ye-America i-domestic politics as well, ngesiNgisi sisho kanjalo. Usuka khulume labantu beMelika eziveza engumuntu oqinileyo. EMelika sokwaba ligugu ukuthi uPresident abonakale engumuntu omelana leRussia leChina kanjalo. Le Iran kuba yinto nje siyajwayelekayo yaba yinto yepolitiki yaseMelika. Ngakho ke ukukhuluma kwakhe lokuyana akula nguquko okungayenza ekucabangeni kweRussia. Baya kuzwisisa beRussia ukuthi ukhuluma kakhulu labantu beMelika.
Sikhuluma nje iRussia iphansi kwezijeziso zeMelika. Ubona ukwethuselwa ngezinye izijeziso kumethusa yini uPutin simbone ededa alubana ngempela ubejonge ukungena ngodlame kwele Ukraine?
Izijeziso zenotho ngeke azesabe uPutin nxa kuyikuthi uqathanisa izijeziso zenotho lokuthi iUkraine ibe phakathi kweNATO. Umbuthano wezempi wezomvikela okuthiwa yiNATO, North Atlantic Treaty Organization. Ngokuba yinto ebangwayo yona leyo i-expansion ukukhula kweNATO isiya emingceleni yeRussia. Nxa ngabe iRussia izabona ngale kocingo ngale komngcele sekule NATO ayisozi kwamukele khona lokho. Kuzaba yinkinga vele enkulu kakhulu. Kanti ke kuhle ukuthi kwayona iNATO ukuze ibe loncedo ibe lalaphe engadluleli khona. Ukuze kube le world peace kakunceda ukuthi uexpande ucine usugqaqele iRussia kuyenze ize icine ithatha amanyathelo ayingozi angacina edala impi emhlabeni. Ngakho kumele bobabili bacabange kangcono, kodwa kangiboni ke ukuthi izijeziso zenotho nxa kuyikuthi sekulengozi ngempela iRussia ibonayo yokuthi kunational security yayo sekulengozi enkulu ayi iyabe iyaqhubeka. Kodwa kathesa ngibona ukuthi ile njongo yokuhlasela iUkraine bona sengathi kuyingxoxo ekhulunywayo.
Kulokwesabela ukuthi ukuxabana kweMelika leRussia kungagcina kubangela impi phakathi kwamazwe omabili. Ubona kufika kulelo zinga na?
Angiboni ukuthi kungafika kulelo zinga ngokuba womabili amazwe ayakwazi ukuthi kalikho elingasila empini nxa esilwa womabili. Alikho elingayiwina impi. Ungakhangela izikhali abalazo lezo kuthiwa yinuclear. Ayimelika ngeke iphile, iRussia ngeke iphile, kanti kakupheleli khona lapho, iEurope ngeke iphile, amazwe amaningi ngeke iphile, ngoba nxa sekuhlaselwa kuyahlaselwa labangani balawo mazwe. Kuyinto izikhali lezenuclear yizo ezenza ukuthi kungabi le Third World War. Kangiboni isenzeka. Ngoba phela impi yeMelika leRussia ngeke iyeke ukuthi cine impi yomhlaba wonke. Ngakho kungaphela abantu emhlabeni. Lethemba ke baza bekhuluma besethuselana beseza zonke lezi yazinto, kodwa ngeke baze bafike esibangeni sokuthi baye empini. Baza bebelokhu bevikana ngoba kuqakathekile kubo bobabili lasemhlabeni ukuthi bangayi empini, ngoba ngeke kusale umuntu emhlabeni.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezine 4031 belomkhuhlane lo. Uhulumende uthi abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 baza kwaliswa ukugada amabhasi lemijova. Ibandla lezano PF lithi lithola usekelo kwabantsha abagoqela besifazana abaziwa ngokuthi ngama slay queens. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.